ambona isibindi kushiba lengoqobo endle ngaphandle kokukhona lokuthi ke lokuhlethisana nomthotshwana. Kodwa so amboni kule mizamo yokuvusa nje umkonomi lokwenza nje impila kahle yabantu ibe ngcono. Sizaqhubeka sibona abantu bethethisana, sizabona abanye bexotsha mona ezanamtasa leyo bazama ukuxotsha kuzano-P F. Kodwa sikaboni nje imizamo etshengisela ukuthi kulesifiso sokuvuselela umkonomi.
Abakamjuru bona ubona belokhu beqhubeka labo besenza njengezimvu bethethiswa besenziwa lokhu lalokhwana bexotshwa kubanje.
Vele isikhathi on their side because right ngasikhangela vele ngamzaba le-successa leso umongameli okhona khathesi engehlele ukuqhubeka siya phambili sokudingakala ukuthi kube lo muntu ozathatha isikhundla sakhe lesi ngama-natural consequences. Abantu abazavota nje ngama-members of parliament abavele ebanjeni elikushayini at the moment umjuru mnyole advantage. So mbona uthule sibili but engabe le-strategy nje sokuthi ungaze ekhulume khathesi awuncedi lo. But of course lalabana abanye ukuhlangothi elinye lanelithisayo bazaqhubeka bemhlasela kushiwe lama-corruption charge ehlasiwe lihanje sejele endaweni ezijeneyo. So mbona zani sibili akuyafiwa sibili kodwa mbona zani kuzaba lehlangothi lesithathu sibili kuzanobhefu mbona zani ihlangothi likabakomnangagola lizahlephuka phakathi njalo kube lama-fathini maybe angu-3 or 4.
Njani inkomo?
Ya mbona zani bazaqalisa ukulwelizikhundla. Sesikubonile khathesi already umnumzana uJonathan Moses uyake sesimbone uyakubhekisana lo mnangaba songani kuyathephiswane. Sesibonile ukuthi even uObhede Mpofu loJonathan Moyangane bayahala njalo. So ngabantu kade bekufakshini eyi-1. So ngenxa yokuthi abanye abasathulanga izigunda bebonzane bazazithola bona zani i-faction yona liyaniza phinde ihlephuke njalo ngoba injongo yabo kuphela kwakuyukuthi bakhiphe bani ukuthi bekhiphe umjuru ayongahlanise ukuthi bayathandana ayehlanise ukuthi bazwebe umjuru. So khathesi sokuzaba nzima ukuthi beqhubeke besiya phambili njengoba khayenza nabantu bathola izikhundla eziphezulu abanye abasatholanga abanye bathola i-cream abanye bathola imvuthu. So khona kwana kuzenza ihlangothi lona lelana lihlephuke phakathi.